Ka disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni sekuseni namuhla.
Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala imthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni, njalo besethesa ummeli wedale lephalamende owesibare amacala angazwakaliyo.
Umeli wembare edale lephalamende engowe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF ekade behlome ngempempa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo, ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedete umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
I-Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla, badlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza, kansela ukudla thina sesilambile senze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe, ukudla isitshwala, that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayitanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonoko umumbu, but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni, abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyikuyini, abantwana abatshela ukuthi hani sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga, it will be growth abuse. Nga abantwana besikolo primary going kids ngasebehamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers, kuya kungasarayithanga.
Wena umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile, but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha, izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshilele kuyana kade bekuhlanyelile, baphinda futhi nengomo kuluma kanje. Kuphumile lokho akuthi imali bakufaka phansi, kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi, umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye, kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani, but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona, because izinto azimanga shop. Ema-shops izinto ziyadura, ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi besikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abalazo izimali. Sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye, bapake amakhanda ndawonye, because akuna into e-right. Ku-education izinto azimanga kuhle, ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even sikole nzangona ama teacher amaningi sebabekile sebe abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho wanikwa khona imali so akula into ongayipho indasebizweni ukuthi lapha yiko okurayit sitibe nganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady it was like skate ahlala naye kukanti uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhodisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-adressa uyasi-adressa asitshela ukuthi akula muntu uza kufa le njani but time sebephuza ukunika ukudla kwangkona
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe njalo ngowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi umeli walo wembare edale lephalamende umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu-PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo. Abasakhulayo laba babikwa behlasele lozulu wembare emahlayana. Isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka. USamin Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucatshe enkambeni yamatapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu-PF laba. Kodwa iziphathamandla zezanu-PF ziyakulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. I-MDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabanxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sipanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare besithi badinga ummeli wedale lephalamente wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamente owembare amacala angazwakaliyo angekho emthethweni njalo kuyazi ukuthi xa kuwuthi umuntu lecala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanu-PF
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga abaningangako kulowo mhlangano.
Ye, imbiko leyo ngabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izanu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano uPresident Nelson Chamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti-ke sikwaziyo ukuthi uPresident uthena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiweyo ukuthi abuye emhlanganweni kapresident. Abantu bonke akade bekhona ngabantu abasuke ku-constituency yembare njalo i-MDC kayisilobandlelande ukubiza abantu kumbe bethwala abantu ngamaphesenti balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunyuswe kuphela iy'ntathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwale Harare.
Sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
ubona lobuchamisa ulondolezekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole.
Lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu-PF?
Sobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayilethi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagime balwisanise nalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu-PF kumbe lohulumende yalamapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga.
Solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo?
Ye, udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza umsindo bafuna ukwenza ukuganga bafike la kumapolisini ngokwabo ngakho lo ngasadingekele ukuthi sithi amapolisa akusene ufakulaphange agombozele abantu laba babophe ngoba abantu labo abangamashuruti bafikile e-police station
besiyakwenzani
besithi badinga umeli wedala laphalamente u-honorable Chamisa
ube khona emapoliseni
hhayi ngeke sibe sisatsho lokho-ke phela ngoba siyakuthi simthengisile kulaba abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo e-police station lapha kade e-police station yaseMbare Matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto Mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlangothi lwethu ole-MDC youth league soluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisa engafikanga angena esikhundleni ezimsebenzi wawo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhaya sibili njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-studio 7
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDukhwe kweleBotswana zilokhe zingakabuyiselwa ekhaya. Ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula. Kodwa kulembiko ethi leBotswana galisela mali yokuqhuba lomsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya.
Kulandela ukuphindela ekhaya kwequla lakuqala liphose lifike ikhulu lenxenye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yeDukhwe engaphandle kwedolobho leFrancistown iqula lawugcina labezimapa abadinga ubuphepheli kweleBotswana bekumele liphindele uqeleni ukazibandlela kodwa sekuthule ezinye iziphepheli esikhulumele Studio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga okuthi akulamali yokubabuyisela ekhaya Umnumzana Bhekimpilo weza uthi awungaphumi umbiko cacayo phezu kokuphuza kwehlelo lokubuyisela isiphepheli emuva.
Latest bekuthiwa i-first group izama Thursday. Manje njalo namhla abantu bangani bethi lokutshintshatshintsha amadethi awukaqondakali. So angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi.
Iziphepheli eziningi sezibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokho ngesidensi esikhulu besithi isimo ezimabhasi sikalungeli ukuthi baphindele iningi labalekela kweleBotswana olandela ukhetho lokudinga umongameli eZimbabwe lolo dlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change MDC uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli eZimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu ukuma kohlelo lolu besokubone abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha isikolo ngoba bebemiswe kupheleni komnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa inkama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini
esikubongelayo ikuthi abantwana sebevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho kulandela ukuthi kuphule ukuthi thina nje isiphepheli sibiselwe ekhaya
kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise ukuqeda ithemu bezabe bekhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo Kwaulezi pepeli ze Zimbabwe sifika posa makula esikhombisa i-688 enkampeni yeduki kodwa kathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili. Isiphepheli ezilihlekana ziyala ukubuyela ekhaya. Sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe, zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabani kuStudio 7 basakazi labalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa yinsimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sibulela i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo ulana eSouth Africa okungakhethwa khona ukuthi yini ishona uyini umZulu yini. Bebezothola something manje ngoba thina ngapha kumthwakaza kula nto sibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami. Bekufanele ukuthi i-government iwanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga lijari basakazi nabalaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibikelela ngomnyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebuzimeni abantwana, ezikolo izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingeneli imimoya sokubiswa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingelamali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbili yabonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Ngakho nto akula muntu ongasebenzela ukukholisa uphele xa usebenzi. Xa usebenzi usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli wakho. So into yenziwa ngamatisha lamanensi awasoli. I-government yayijeyesifikao labantwana sebethelenziwa basafundi. Izinto abaphiza bayini kusasa. Sisesiyihlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanu PF ehle ukubuse ilizwe laye kahle. Hhayi, namthembo selami ibizwe lami ugcine dladla ngisukela ipane emzola e-K4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngokwesikhathi sinke ngisekhezi uWard 14. Into nje esihlupha kakhulu esizwisa ubuhlungu ukuthi nalokho kudla ukuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe bothiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achutshwe bese adluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma nje ezinje abanye amasaka abo asikabanika bakabathathe ngokuthi leyo mali i-$13 kabalayo abakayifuni. So, hey, indaba ebusungu kakhulu indlala esibhekane nayo endaweni esikizo. Ngoba ogogo abanye bakhulile impela, $13 akusento elula kuyinto ayithola. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka okunye uma usithathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhulile ngesethathe ekugcineni. Uluphele ngala mali esesiyathatha ekugcineni eseyitholile leyo mali isake liyabe selisele sokuyisijumbane ngesokungama-5 litre amathala bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhithiswa mali kube nguye okhipha lapho ufika khona imali khiphele abantu abadala lapho vele ukuthi thile sisasingane sisabahlanyana siyenelisi ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoba izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nayo kube sekuya kuthi ihlanganise njenge-Olaf nayo sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini so ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi lobuzimo obukhulu kakhulu abantu sebechitha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseki ukuthi ukuthi bonke indawo ithile corruption yabo lapho ngela corruption aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungisa amakhadi but laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kutsha kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizo asatholakali ikuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela siyabonga.
Njani balaleli be-Studio 7? Ya, siyabona abantwana bayathengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Sacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le-government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlaba ezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise wonke umntwana laye aphakame ngoba ikusasa leli lize leli libulawayo ikusasa yabo asingeyethu thina sesiyehlulekile sebesibulele basiceda du siyabonga khona lapho.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon avikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa kwele-Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala ethweswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elama-Democrats likhokelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale le-Congress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lama-Republicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo kungathi nje kuvikelana kwama-political parties la. ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba ku-record upresidenti wama-Republicans wa-impeacher wazosuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belokhu bekhonaphana. Kodwa-ke icala lingathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni.
Siyabona kungani kulokhu kuvela obunye ubufakazi, bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama-Republicans lawo akubone ngenye indlela? Ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo yini?
Hayi, kangiboni ngalesi sikhathi, kangiboni ukuthi zingaguquka, ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi, bangene emagodini abo bema khonapho. Kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela, ngibona ngathi baza iningi labo lizavuma laye upresident.
Manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo, khonoko okwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumbe anqotshwe?
Ngibona ngathi uzanqoba, uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesebenzisa khonokho ukuhlabela. Ngo undoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu, uyabe sesuka lapha esehlabela kakhulu, esengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngilokhu angisikho, mina ngilokho. Then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyisele. Mina ngokubona kwami mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hammond uthi wena litshona njani msakazi. Kusekuseni ngapha Hammond, so ngauthi livuka njani, kanti lokulala asikalali. Danisa Blessing Dube uthi wena sawubona msakazi, mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli be-MDC Chamisa. Abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo, why thina abakakhuphe singaphaphi? Nesisa Dube uthi wena morning msakazi, kuzoba lo Danisa Blessing Dube lawo uthi sibonga msakazi weStudio 7 na ngokusibikela izindaba. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, iZanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapha, kambe siwa uma amaqembu aphikisayo angavunyelwa ukuba lezwi lokusola kuzoba yilizwe elinjani? Shame on them, abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo twena morning Nkomo, sonke Khumalo SK twena morning maZimbabwe amahle. Kuzoba lobani-ke Sibusiso Ndlovu uthwena linjani msakazi, mina ngicela ubaba uGawule ake aphiwe ikhefu, sikhathele ngaye, akanayo indlela ebheke phambili. Isikhonzi seZanu ngcono livele liveze angazi ukuthi lapho mlaleli. Thabisani Ncube uthwena morning ekhaya, kuzoba lobani? Isapeli Ndlovu uthwena salibonani bakwethu, unjani msakazi? Hayi, siyavuka Ndlovu. Uyaphinda lapho Hammond uthi Ntunga ngise New Orleans, ayikho ngisithi litshonile. Okay, ngiyakuzwa Hammond, siyabonga, sile thembu uphilile khona ngapho eNew Orleans. Liphila kanjani kulelizwe, liphila nababulali, liphila kanjani kulendawo, liphila nabantu. Bheka inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali. ukuze qhiba izosuku ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembare edalele parlamente engu-MDC uMnumzana Stamen Chamisa ucashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF ekade behlome ngembemba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowa-fast 7. Mina lani asifeni sonke kwezekuseni ngowa-6. Olivalelisayo ngutungamili Nkomo. Itshone kuhle. Thank you.